ngingabona dizike eluvezekale ihanjiswe imo beningi yayaflada bonakale ke bonke bayi kuncine kungasela zikorona kungasela line abantu sebezingenele emagrosa bethen akungabi right but kunokuhamba kusiba ngamelo isiqembile othi senza korokwana isiyaflaga emalokishini very soon even i-black market izaziswela yodwa ngoba abantu bayasebethele imbobukokale emalokishini
ye leyo eyafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile
imbubu yadivela kubo-shopping enozenzakale bayi-national foods yati-redfield inolandio bayidilivele 2 days ilandelana so vele yiprogram esilukuyenza not only eluveke kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishini wonke sibeke shuto na imbubu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonana emalokishini then uzabona ona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e-market ngale so nxa ingagcwala emalokishini ngale umuntu uyabengasabe nendaba yokuyithenga lapha e-town ungayithenga e-town somele uyithwale ugade nayo umthova bamabhasi lana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayithomela elokishini abahlala khona it will be easier so I think uhulumente angayala lokhu esenza njalo umumbu kuye ungena njengoba sibone namaroli egcwele sibeebetshaya imbhede engayenziyo labantu phande be-national food
kodwa lokho bekhona labantu osomabhizinisi ababikwa befuna ukuthola inzuzo ezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo
ye bakhona but we are going to find ways around that singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi intobi mhlawumbe amamelazi ngababe-direct bezothengisela abantu direct even bengabuya leroli iphake e-ground ethize kumbe ehol ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisele impuphu yikokonoko bale sikufunayo asifuna umuntu ozazi nxa umuntuakhona impuphu sokaqala uthenge imaziwawe siqala uthenge lokhu lalokhu uzothenga impuphu abanye abantu babuya bethola imali ekwana impuphu kuphela babengela mali emazoyo babengela mali yamaqandela ukuthi amabhizinisi elo asefuna ukunaisho ukuthenga so singabona belokhu umsiza njalo we are going to bypass them sizadinga siyile indlela ukuthi wona sikhulumisane ama-residence associations involve ama-councillors siinvolve ama-m p siinvolve lama-policy all stakeholders siinvolvane sokuthi hayi nxa kule ndawo enjalo le bhizinisi elezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-evocation abo-strike umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke shuto na uyabypassa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethole nzima kangaka.